zvichitoreka nzimarenda aya manzedete zvikozi izino kukanya imishini yavo epombera manzedete kukanya kayenzi kate kunjalo amaresidensi amanenge kala manzi apfuma ezikombini zavo because avantu vezino vavavharira imanzi amanzi vesiti vane zvikwereti
sokule sikhathi esinganani bevhalelwe amanzi la
sokule sikhathi esikhulu from ama-8 months kusiya ku-1 year avavharirwe amanzi nenxa yokuti vavabhadharanga sithi kuyazwakala but kuna manye amahausehozo okuti kavana squared they don't owe zino asent but sii kuya kungela manzi aphumayo so umuvuzo wami ondikukuruzayo ngowokuti fair enough umuntu nxa engabhadharanga vona vaya mabhokojana okuti vayahamba vevhala so izindlini lezo okuti avantu havana squared but vona vakwanisa ukusupplya amanzi siyenzei navo so iquestion leyo yazi ukuthi umuzo nalowo uyihlala unishukuluza njengesikhokheli esecommunity yedeli
manje njengoba sebelesikhathi eside singaka basebenzisani abantu ikakhulu nxa sikhangele ukusebenzisa izambuzi
kathesi akula omunye umzamo abawuyenzayo ngaphandle kokuthi zona izakamuzi ziyahamba kumasafari abanjengomiyombo eduzane la mafektara anjengobo-DR yikho lapha abancedakala khona yona izinwa ngokwayo ayinancedo ngitsho even kancane kabancedi lalutho into abayenzayo is just to talk basebabakho bulawayo khona ngale but khonapha kuground abantu bayayeloko besava so siseunzimeni isikhathi sekholera senaresi ungakhangela ukuthi abantu abaningi njani edete and amakombi aphuma amanzi malutshwane njani khonoko at any time ungazwa ukuthi engxenye yedede layo siyikhona ikholera because ikholera iyahamba within hours iyabe sizivizile abantu bayahamba phela eharare sendikentambama edede so sisebunzimeni thini
manje awukunathi abantu bathola ngapha manzi
abantu ngesinye isikhathi bayadrayiva izimota becontribute izimali zokuhamba kuyothatha ezibhorani zisereseva but ngikhuluma iqiniso elipheleleyo izinwa not doing us any good as the community and ama-services abo bayapromisa ukuthi sokuthengwa izibhorani ezingakwanisa ukuthi zincedise ezintsha but asisaziboni zenza njani zifika esigabeni ukuthi sithi singathi kuthi kuyathembisa ukuthi kungavuka kulezibhorani eziningi because lezi sezizindala zitshona zisile ngikhuluma kanje namhla sigezanga ebusweni bangifonele mina njengekansela ukuthi amanzi kaphumi because kulokunye kade kudubukile so hhayi bathwele nzimama abantu bedede bendawo yamanzi.